Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lanhlanu afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende angazavunyelwa ukuncintisa.
Abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu assumption ayisikho okwakhathi se-new dispensation amathuba aphiwa okufanayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla.
Abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-CCC.
Abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho owenziwa ngeviki yedluleyo.
Angwaba khona ukuthi kasabonakala ukuthi vele sebemthethe, sebemqatshisile njalo akasozaphinda bonakale futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lanhlanu iningi lawo engawokobulawayo afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende engazavunyelwa ukuncintisa. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga la afaka amaphepha awo kudale le-nomination court ngemva kwesikhathi esivunyelwa ngumthetho esehola lesine 4 o'clock ngelanga lomthethwandaba lo. Umthethwandaba ungemukela isicelo saleli bandla kuza kutsho ukuba izikhundla zamalunga edale lephalamende ezakobulawayo ezilichumi lambili zizathathwa libandla leZANU-PF. Umgcini ngcebo webandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa wethule amazwi okuthi baza kuya emthethwandaba ngoba okwenziwa yiZEC ukwemukela imali yamalunga la akukho emthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsaka saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba kanjani esigabeni seMathebeleland North.
Hayi, okwamanje abantu sebeqalisile ukukhankasa. Bakhankasa kamnandi kuthule endaweni eziningi, kodwa abantu abakangeni sibilokuzwayo, kusalokuthula endaweni ezithize, kodwa sebeqalisile ukungena. Mhlawumbe ukuthula lokhu abantu besagijima-gijima bedinga izimali ezokuthi bekhona ukungena endaweni ezijeneyo, kodwa hhatshi akukangenwa okuzwayo, kodwa ukungena sesiqalisile ukukhankasa endaweni ezijeneyo. Abantu bayagijima sibili, abaningi siyazi ukuthi bebemelele nomination court yathi iqedi nomination court hatch sebeqalisa ukungena abantu kancane kancane. Ngikhalela ukuthi yena le mvikezayo hayi yiko lapho kabe sokuba ngumsindo sibili okuzwayo abantu sebegijima gijima.
Ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele okwenzakalayo ungathi amabandla wonke ayaphiwa yini amathuba afanayo endaweni ezifana lemsakazo yabo ZBC ephiwa isithuba lokukhankasa emsakazweni?
Amathuba aphiwa amaphathi wonke sibili. Uhlupho lwenzakala nge-CCC ukuthi khona bavela bazitshela bona ngalokho kwakusenzakala ku-all dispensation ukubana iZANU-PF yele monopoly over i-information elizwe, yiyo njalo ele monopoly
monopoly over imedia. So ngakhonoko abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu assumption. Ayisikho okwakade se new dispensation amathuba apiwa okufanayo njalo nje enxa likhumbula sokule 6 TV stations asevuliwe under a new dispensation. Lawo ama TV station amaningi akhona ngama private media houses akankasayo okungelani nohulumende kumbe lezana uPF lakho futhi bayavunyelwa ukuthi behambe khonapho be campaigner kuZBC bayavunyelwa kodwa nje abafuni ukuthi behambe besiyakhuluma khona ngale kuZBC asazi ukuthi babe besabani ukuthi bengahamba kuZBC so amathuba ayafanana ba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezinsuku
imvumo baba ever since kwaba le proclamation akula umuntu ohambe siyadinga imvumo sichaya kuphela thina singena kuphela ku ground akula umuntu uqoqoda emapolice nedinga imvumo ever since there was a proclamation that means it's now legal to campaign so kathi sesikampena sesigijima endaweni esijene imvumo abantu bayezenzela amara labo okusemthethweni
loke ngumnumzana kudakwashe Musaka isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo ezancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba seBinga South edalele eParliamente lokhe sikudaba lunye sixoxele lesiphathamandla sebandla lesiCC umnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMatopeleland South
umumo ngapho wakhathesi njengoba nje bekukhethwa abazamela abantu kuzigaba ezijeneyo amakhansila lamalunga ephalamende lomongameli ngeviki eliphelileyo kusathulisile khona lokho njalo ukuthuliseka lokhu engxenye kungathathwe ngathi kuthule kakhulu kodwa hhayi sikho bakhona abahamba emaceleni abasebenzisa imali yokuphambanisa inhlelo zamabandla la aphikisayo kukhanya lanxa kungeladlakela olubonakalayo kodwa-ke bayazama ukuthi bathenge abantu ukuthi labo abangasuthisekiyo njengoba emaphathini lapha ziningi izinto ezikhuba abantu labo abakhubekileyo bangene ngendlela engayisiyo eyabe iyinhlanganiso lanxa kuyabe kuthiwa babizwa ngegama lenhlanganiso sizwa kodwa kwezinye indawo njengakubomashingo ukuthi hhayi kunzima abanye sebelalela lezintabeni thina ngapha besingakahlangani lakho-ke lokho kodlame olusegcekeni kusathule nje ngoba le mikhankaso emikhulu liyana ungathi kayikaqalisi nje abantu basatshaya imitshentsha phansi besenza emhlangano emlutshwane kodwa hhayi engakutshoyo ukuthi hayi kuyahamba kuyini vele okungenzakala kuleli lizwe kungelazigwenxa phakathi kodwa kwakhathesi hhayi ngathi kuyaqhubaqhuba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezinsuku
njengoba ngisitsho ukuthi hhayi imihlangano kazulu esingathi ngesilungu ama-public meeting kayikabi mningi kodwa-ke yambona ukuthi kungantshintsha lokho ngoba imvumo ingaba khona imvumo izaphiwa kodwa bonabo abaphethe intambo zokusinika lezo mvumo bayakwazi ukuthi kulezinye indlela ezicatshileyo abazaphambanisa ngazo leyo mhlangano ikakhulu lokho okungenela kuthiwa i-infiltration bangene phakathi badunge abantu ngiyabona ukuthi sibili basebenzisa indlela eziphezulu zokuphambanisa imihlangano ekhona kodwa-ke hhayi sizabona sisiya phambili ngibona engathi imvumo yona iza kuba khona kodwa kuyasetshenziswa ezinye indlela zokudunga leyo mhlangano njengoba le mithetho lemitsha ekhandwayo yokuthi ungakhuluma lokhu uyabotshwa landani angithi babethiye indlela ukuthi ubani uthe abesebotshwa-ke kutsho ukuthi imvumo ingaze ibe khona kodwa sekulokuzithiba kwabantu ekukhulumeni ezinye izinto okumele bazikhulume kuleyo mhlangano ukunika umuntu imvumo yokuthi enze umhlangano wena umfakele umjibila kuyafana nje lokuthi imvumo yakhona hayi asiyomvumo ele ntandokazi phakathi
alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla lesi-CC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda lokhe sikudaba lwezokhetho ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla njalo sebenikezwe amasamanisi ngoba bebikwa bephula umthetho ngokuzisayinela amaphepha ayikhomba ukuthi banikwe imvumo ibandla le-CCC. Lokhu kuvezwe isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Chiriyelenga. Uqhubeke wathi bathathu kuphela abalandele isixwayiso semandla basusa amabizo abo kuluhlu lwabancintisa abavela endaweni ezibalisa iMaswingo, Harare leMarondera ababikwa belobe incwadi zobufakazi balakho ezama affidavit. Abanye ababikwa bengelamvumo yokuncintisa batshela iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngokuncintisa bemele iCCC ngoba bakhethwa ngumphakathi kodwa ibandla leli lizazivunela abanye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Ellen Chiriyelenga obona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla leCCC.
Labe silohlelo lokubonisana lama-candidates ethu avela endaweni zonke elizweni ukuze sincedisane ukuthi ku-campaign leyi kuyasetshenzwa njani, sibancedisa njalo in terms of ama-strategies. Ngakho ke lolu uluhlu labantu abaphumelele ku-nomination process nxa luphuma luzasinceda kakhulu ukuthi sibe le-confirmation ukuthi kumi njani in terms of ama-candidates. Njalo kulodaba olunye oluhluphayo olamadabu candidates lapha esibone khona abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-TPC kodwa bengathunywanga libandla. Njalo abanye bakhona ngabantu esingabaziyo nxa sihluzisisa indaba yangkhona sibona ukuthi abanye bakhona ngabantu abezanu-PF. So ngelinye udaba esizama ukululungisisa ne-ZEC ukuthi udaba lamadabu candidates lulungisiswe. I-ZEC siyibhalele incwadi yasiphendula yathi hayi bona ngokubona kwabo akula lutho olwaphambanisekayo, abana sizathu esizabayenza singabayenza ukuthi abantu laba abamadabu candidates aso bantu bebandla. Kodwa sibona ukuthi kulokwekethisa okuthize njalo udaba lolu sesiluhambise e-court amalanga amafitshane alandelayo sizahamba e-court sisiyabonisana ukuze inka i-court ilungisise udaba lolu. Njalo sikhuluma kunje so njengebandla sesifake i-police report sireporta laba abantu ngoba bayenze ubugebengu lokhu ngesikhiwa abathi yi-fraud. So indaba le isesemthethweni njalo kuyisifiso sethu ukuthi nxa sesisiya ekhethweni abantu laba basebekhithiwe ku-ballot box ukuze bengakonfuse abantu.
Kahle kahle bangaki abasuse amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa labo elithi bekungafanelanga bencintise njalo lilobufakazi bani?
Phakathi kwabantu bonke abafaka amaphepha abo besithi bamele ibandla le-TPC bengakhethwanga libandla, kulabathathu kuphela abavumileyo ukuwithdraw amaphepha zabo, iningi bayalile. Njalo nxa sikhangela ngasemthethweni ilanga lokuwithdraw liphele izolo, i-17 days ikwana. So kutsho ukuthi osokusele ukuthi indaba yangkhona ihambe e-court njengalokho esesikwenzile. Isamanisi amasamanisi sibaphile njalo sesimelele abezomthethandaba ukuthi bazayihambisa njani indaba yona leyi. And okumqoka esikubonayo ukuthi abantu laba ngabantu abathunyiweyo ukuzobhidliza ibandla le-TPC ukuzobona ukuthi kuba le-confusion phakathi kwama-voters ngelanga lokhetho ukuze khona kungasoze kukhanya kukhanye ukuthi umuntu omele iTRIPC ngiphi. So ngabantu ababhilizayo njalo sibonthi ngabantu abayephule umthetho, yikho sezisithi indaba yangkhona ayihambe kube umthetho andaba. Sibone ukuthi izahlazulula njani ukuze abantu beZimbabwe benelise ukukhetha inkokheli abazifunayo kungela confusion phakathi.
Lo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga ubona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-CCC obeqoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima uthi ngamanga ukuthi izisebenzi zizengezelelwa iholo kunsukwana izilandelayo, esithi uhulumende ingkhona izahlala phansi yacubungule lolu daba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi ngamanga ukuba umnumzana Dalubuhle Ngwenya ohlala eBarberfield uthengisa abantu. Amapholisa athi imbiko ekhomba lokhu isabalele enkundleni zokuxhumana ukubangele ukuthi bagcwayisise, kodwa bathola uNgwenya emsulwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani khona ngabe umdunga sicela ngicela bonke abantu bemathebeleland bevotele i-MRP ama-councillors njengoba ekhona ama-MP sivoteleni MRP ngoba siyabona ubandlululo olukhona lapha elizweni lakithi alupheli. Abantu besishoneni vele kabafuni abesindebele, sizimeleni sodwa lati kati kuyini esikufuna
Studio 7 ngabe linjani lawo zonke. Siyabonga usethelela uhlelo, siyabonga uhlelo Studio 7, sibonge laphana usihlazela ngezombusazo ukubazela izwe lakithi limi kanjani. Kodwa hhayi, sizame sithi siphelelwe ngamandla, sizama ngendlela zonke ukuthi manje yenza amaqhingayo okugebenga. Kanti hhayi, siphelelwe ngamandla, yabona umlilo ozayo ukuthi uyashiya kuphela. Sithi phambili ngokuvota 23 August asambeni maZimbabweni sevota, sikhipheni zano okhulumayo umfuka bhoqo andana senyamandlovu sithi zana ayiphume.
Ungabe unjani mthakazi nabalandeli? Ngihlala edabeni bengibheke ama-candidates lawa afuna ukuba ngama-president for ukhetho luka-August. 11 yawo wonke akula i-1 even 1 iNdebele. Ngitshela ukuthi amaphathi wonke lawa akula even iNdebele eli-1 ebelingaphakamisa isandla balisupport bathi hhayi cela usimile. Hayi hayi bafethu, ayike abake ukudlala ngathi. And even na lesi abantu abagijima ngayo last week lo mama lo othi ngoShiriyetenga obethi yena abantu abafaka abayenza ama double candidates ababazi, but namhlanje sebesithi abantu babo abayenze ama double candidates abahambe baye withdraw amagama. Why abantu laba bengaqiniso kanje? And into eyone engalixwayisana nabantu bamandebele ukuthi zamani ukuthi lizilandi iqunywe phakathi, ukuthi lizoqunywa phakathi MRP orobani okusalayo ezilongo ilizwe lengaqonwa ngaphakathi. Ukukhululeka angeke lezele ukuthola, izohlala igijima ngemva kwabo lawa abantu until lezulwa nizeni. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela laba abalalela. Hayi, siyabezwa umhlanga bathi bazokuphandle kuthuthukiswa kulawayo, but into kumele bebe yazi ukuthi last year kuma by elections ba contest ebemeli MDCA bayala ukuba ku CCC bebona ngani njengoba na ibandla lile 2 months abantu abasozi ukuze bevote ba contest abadliwa futhi ngabantu be Triple C. So bathe sebebuyile abakhulumanga ukuthi thina sesiphenduka babhalela iMDC ukuthi hayi thina sesiphumile bekwasi vele iMDC ivele ihlupha ku Triple C. That's why ikuphunyiwe. So abayenzanga njengabe Gwanda ababhala incwadi. So bazayamkelwa njani befakwe? Bathi sebefakiwe buyimonzo retsefuna abantu baqase ukuhlupha futhi. So that's why bevalelwe phandle lokho ukuthi bethi yeke ubuya abantu beHarare. Vele asikusebenzi kunjalo umuntu vele enxa engafakwa ngukhuluma intando yakhe kodwa kangeka zathini. Thwele nzima ngebandla lezanu PF. Kade ezanje yabona umnanga kugcinile ukusayina umthetho lo. After ama elections uyawusayina ke ungathela umuntu okhuluma ngezanu PF wonke umuntu usazohluphe. Lokuluthu abazuluthela benza intando yabo abantu bahluphe kabalanda.
Yes, Studio 7, Studio 7 njani. Aleke ngiphawule ngendaba yesisi indlela othwa abantu bakhala ukuthi kubhaliswa abantu abayithula. Umuntu okhulumileyo kade likhuluma laye lapha otho kobulawayo, otho ngokobulawayo sokufaka abantu beHarare. Bafakwa njani abantu beHarare kobulawayo? Yazi la isisi ngathi ilesizanu kancane. Isisi le ngathi ilesizanu kancane leyo sisi yakhona. Ngoba hayi, isigcina thina singasathembi sesisithi ngcono kube ngumthwakazi ngoba linto vengani le yinto zeHarare phakathi into othwayi icale elungiswe iHarare vele ayiqondanga vele nje isisi iyizalo kanje into nje khona njayo la bantu amashona vele ahlale ngamashona kusuze kujike lokhu
linjani emsakazweni linjani emsakazweni kastudio 7 indaba yetriple c le inzima le itriple c ibandla le ligangile manxala izothatha abantu abavela eHarare zobafaka kobulawa bebe yamakhansila kanti abantu bakobulawa bayangaphi simzwile ubabulo kade khulume ekuseni lapha lotunkamili inkomo lo obese CDA usekhitshule katshana kwathatha umuntu eHarare wafaka kubukhansila. Hayi hayi, sicela ukuthi ibandla leke lihloniphe abantu mani umuntu lo muntu kabuse lapho ohlala khona ungasuke emzini wakuzobusa kwemzini wenye indoda kanti uyabusilo indoda le iye ngapi uma usuzobusa emzini kwaleyo ndoda kanti. So ibandla leke sicela ukuthi ke lihloniphe abantu umuntu lo muntu kayebuse lapho ohlala khona angeke sithathe umuntu emathebuleni siyemfaka eHarare sekuthi ebe ukhansila le akwenzeki lokho abantu beHarare kabazibambele umnotho wabo. So iTCC kayingangeni isithathe seZanu PF lesisingcolileyo le sifuna ukuthi umuntu lo muntu abuse lapho ahlala khona. Eh, amakhansela onke lawa asindibela sekhitshile kanjani kwafaka amakhansela vele eHarare. Hayi, asikufunda ukuganga lokho.
Salibonani, salibonani Studio 7 linjani? Basakazi, hayi thina siyaphila, sikhona. Hayi khona apho ezimbako. Siqanjelwa amanga, umnangakwa. Umnangakwa lamanga madoda. Ezekhulume lokho radio ukuthi sizanike imali esiqambela amanga. Hayi into leyo angaze ngiyibona. Hayi siyangekile thina badala. Ngiyabonga.
Linjani, linjani basakazi, linjani basakazi siyalitha thanda lonke hayi 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 iTriple C kati wayi ivoxa voxa so isidonselana njengamasaka abantu ababangamasaka omumbu kabananzelela izanu izanu ayifuni ukuthi iTriple C win ayifuni ukuthi izanu bayazi abantu ukuthi vele ilobugebenga phakathi kade abantu babulaya indlala hayi lati amandebele mani labanye abantu mani basindebeleni sithande ezinye izinto mani ezingaso zisize mani abantu wayi bengananzeleli mani hayi mani nanzelelani bantu besindebeleni wayelithanda ukuvotela izanu so wayelithanda ukuvotela izanu sukani kuzanu mani mani mashona lamandebeli yekelani icabinet kamnankagwa yonke iyodwa mani hawu mani hayi sukani mani hlobo zama sukeni labana abantu mani lidlani kakuzanu lidlani kuzanu abantu bakhala badubeka lezo Ezra Jesus Banda bekhuluma asivoteleni iTriple C kuphela abantu bambanini sivoteleni Triple C sonkeni sonkeni asubeni ngobuningi bethu bayekeleni labo bantu bengazi bavoxavoxe iTriple C kodwa ninayazini ukuthi liqondanga siyalicela mani badala lingenza so lizobona izanu ngawini sifuna ukukhuluma sonke esisemazweni like lizwe ngendlala ngoba lizodubeka lizobona singake size siluthumezeleli leyi audio ayihambe singake size silunike lutho shiyani ugawula avotele izanu kuphela lina elisekhali elisemaruzeva elisemadrobheni eliwazi ukuthi lidla ngapha egoli sitshiswa sibulawa hhayi sukani kuzanu lonke elikwazi ukuthi abantu abenu basemasayipheche yakwezilwane ipheche yakwemfula yekelani ukuvotela izanu yekelani ini siyalicela abazali siyalicela lonke ungabe ngumzali wuphi kuphi kwendawo uselwagwela from kuphi kuphi yekela hambani ku-Triple C lonke
Studio Steve Studio 7 livuka njani minelami igama ngu-Adolf Shaba nanithanda ukukhuluma kumalunga akithi e-Triple C asikhonsentreteni siyaphambili manje asinyatheleni ngamandla ngoba sokuseduze lapho esiya khona asikhohlweni yilaba abantu befazi laba ama-independent ama candidates lawa sayina azithi ngawe triple C yona esazi sobala ukuthi akakhethwa ngalibandla afana nalendoda ebikhuluma ku studio 7 izithi yona ngeka ward 1 kobulawayo uyamuzwa le nkulumo zakhe azilokhu zange ezokufuna ukuhlukanisa abantu uzokhuluma ngo-Eric Gono ka-Elobengula Magwego ngoba laye wakhethwa ngabantu ethi kazange asayinelwe lubantu kunezizathu zokuthi abanye abantu bakhitshwe or nampo omonzora sesehluleka ngitho uhlulekile ngitho nokufilda even one candidate funa ukuba yilokho zeni imbuzi edla yodwa kodwa hhayi ngikazaulutho ngithunezana ngekeisize ibe lesifiso sokuthi imsebenzise ngoba kaselamandla uvala ulezi ufana ne-barriers check
linjani emsakazweni linjani emsakazweni ka-studio 7 ntungamili nkomo hhayi siyayibonga siyakubonga mfowethu usifundela kahle izindaba hhayi siyabonga mpela siyihlale uyibambe njalo uyazi ukuthi ngizwe inkulumo kababa lo ifikile mbalula lo ababa lwani ujwayele abantu lwa laphana singathi ubengakhulumi laphana ube wumane umbalula lapho thina abantu bagcwele South Africa babalekele izanu PF yakhe le oyivikela yona ufikile mbalula wabaloku akwananga lo thina sifuna abantu bebuswe ngendlela yena i-ANC yakhe ibusa kahle abantu yikho abantu bakhe bangabaleki kwamanye amazwe yena uzodefenda ibandla lezanu PF baba sizacela ukuthi usihloniphe kancane cela usihloniphe mpela sibuye laphana-ke kuma-elections laphana abantu kabangakhohliswa izanu PF kabavotele elinye ibandla upresident elinye ibandla nothi izanu PF izanu PF sibakhothisa kakhulu abantu sifuna utshintsho 43 years lokukhothiswa into eyi-1 hayi ayiphumi ibandla yena izanu PF leti yabo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika abaholi bebuthola kwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangapi ngemva komvukela wamabutho wenziwe ngeviki edluleyo. USevey Slovonika lo Valery Gerasimov babikwa bengazakali ukuthi bangapi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lolandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba kande ngibona ngathi kulohlupho lapha ngoba ungakhangela kuhle kuhle sibili ibutho le-Russia leli alikaze lifike kusona lesi sigaba sokuthi kekuze sokuthi kube lo mvukela ukuthi kuthiwe khona ibutho ingxenye yebutho iyavukela umbuso njengalokhu. Angikholi ukuthi kuye kwenzakala ngaphambili lokhu baba ilizwe ngingazi njalo kusiye emuva le kodwa-ke okwakhathesi kukhanyile ukuthi nokulohlupho. Kangimangali-ke nxa kungathi kuzwakala kuthiwa khona omunye ukhomanda owebutho kabonakala. Angabe ngabonakala ukuthi ubonile ukuthi kuzakuba khona ubuzima lapha owahle wabaleka. Kumbe kungenzakala ukuthi kungaba khona ukuthi kasabonakali ukuthi vele sebemthethe, sebemcatshisile njalo akasoze aphinde abonakale futhi. Kungenzakala ngoba iRussia iyilizwe elikhokhelayo nxa kusiza kulokho okuthiwa khona i-authoritarian rule. Iyilizwe elifundisa amanye amazwe ukuthi kwenziwa njani nxa umuntu angenza njengakhona lokho. Mbona ngathi kuzaba lobuzima sibili obukhona obuzabe bucatshile esingasoze sibubona.
Ngokubona kwakho ele Russia lokhu lilizwe eliqinileyo yini nxa sikhangela umvukela lo owenzakeleyo?
Yebo, ilizwe le-Russia yelokhu elilizwe sibili eliqinileyo ngokubona kwami. Kodwa ke kukhanya ngathi kungabe kulishekile sibili ukuthi kulihlukumezile khona lokho okwenzekeleyo ukuthi amabutho ahlamuke. Ngoba ungakhangela leli butho elihlamukileyo libutho ebelivele lingathi liseduze kakhulu lomkhokheli weRussia uPutin. Ngoba ungalalela kuhle belisebenzisa ibutho leli ukuthi liye khona le e-Afrika liyediliza liye khona le Middle East liyediliza anti khathesi beselifake lapha e-Ukraine ukuthi liyediliza. Kodwa ke angazi ukuthi khonapho lapho kusuke kwathini e-Ukraine lapha kungathi impi yakhona le e-Ukraine ifuna ukukhathaza ngoba angithi ekuqaleni wayengathi uza kuthi yanga nje ephekela abantwana manje nanku umnyaka usuchaya nazo inyanga sezingathi 1 year 6 months 1 year 7 months kunapho lokho kulwiwa so phambili ngale kungathi akusalunganga kuhle ngiyabona ku front line ngale so mbona ngathi khona ukwelixegisa ilizwe leRussia ukuthi iyalehlula impilo eUkraine yiko kwenza ukukhanya ngathi ubu superpower balo bungathi sebungathi ubuwa lo mbuzo kancinyane ukuthi kathi behlulwa yini ngoba se babesebenzisa ama drones lana besebenzisa izikhali ezinkulu besebenzisa lokho kodwa ukukhanya akusachayi izinto lezi azisachayi sezichaywa ziphezulu yiko kungathi kakusakhanya ukuthi benza phambili.
Alo ke ngumnomzana Rafael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lolamhlanje. Igama nguChris Gande libele mpela viki elithukela asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa zikhona ke nsuku zonke kusihlwa ngo 7:30.